Umnumzana Nesenchamisa labanye bakhe abakumanyano we MTC Alliance bathi sesifikile isikhathi sokuthi ilizwe leZimbabwe lisuswe ezandleni zebandla leZANU-PF. Bethule lokhu emhlanganweni omkhulu we MTC Alliance wobulawayo enkundleni yemidlalo eWhite City Stadium. UChamisa uthe uyathaba kakhulu ukuthi abantu abaningi abavela kumabandla athiyeneyo sebelandela umanyano we MTC Alliance.
Asifuni abakhokheli wayabuza esibhedlele. Sifuna abakhokheli wayabuza esibhedlele.
Omunye okhulume emhlanganweni lo nguProfessor Welshman Ncube okubandla leMDC othi sokuyisikhathi sokuthi abantu babuse ilizwe labo eselabhidlizwa libandla leZANU-PF.
Ngivumelani ngilihloniphe lonke ngokubuya kwenu namhlanje ngobuningi eliyibo bona. Sizotshengisela ukuthi iZimbabwe entsha, iZimbabwe esizayakha kutsha sikhokelwa ngubabuThamisa isingemva ngale isisondele isikhonapha, yikho sikhonapha ukuthi sibe ngabafakazi ukuthi iZimbabwe entsha ikhona kuthatha. Ungakhangela phakathi kwenu uzabona ukuthi ontanga bakhona, omama izakhamuzi zikhona nampala laphana, obaba esezimhlophe bakhona labo lapha lamhlanje. Okutho ukuthi yena bakaThamisa lasiye generation yakho kuphela evumayo, labadala bayavuma ukuthi
Uncube uthe kumele amasosha ayekele ukuvimba ukuthi kungene umongameli okhethwe ngabantu.
Kethwa yini hathi amasosha? Yekela isizalwane seZimbabwe sizenzele intando yaso ukuthi kukhokhela bani. Linela izolo lenza umsebenzi wenu beliluphele. Siyelani abatsha balungise kwakhe isizwe.
Uthe umongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe sokumele ukuthi baphume bephele embusweni.
Lo nyaka bathi bona imbuzi njani ikhansa, kutho ukuthi kufufukile befuna bengafuni. Ilizwe lethu siyalithatha lo nyaka, angaza kotakote. Umnyangagwa aye China aye ngapi? Sitihamba uyavalelisa. Lo nyaka ngeke wayintsontsa indoti kazulu weZimbabwe nxa sonke sesivumelene.
Kuphinde kwaba le mibiko eminengi ethulwe ngabalwa impi yenkululeko lasebephume kubandla leZANU-PF abanjengomnumzana Kutakwashe Basikiti. Omunye njalo owagcina ukulandela ibandla leMDC lisanda kusungulwa umnumzana Enos Mdlongwa owayengumeya kobulawayo uthi kumele abantu bavotele umanyano weMDC Alliance.
Engikufisayo sibonga umoya lo anosiphinde waletha ke ubudlelwano babantu ukuthi babe bani. Siyabonga-ke ukuthi lokhu silifisela-ke ukuthi lisebenze kahle.
Abantu abaningi okumangalisayo eWhite City Stadium.